Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu ikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni, ongumongikazi, uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya, emsebenzini, ezindlini. Abantu bayakwanisa ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi ezabe zitshiwe segcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligesa abantwana, qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini. Le ndichi ayibe yindichi yeplastiki engabamba umlilo. Siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kweziko kumbe kwesitofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater, akube lomuntu omdala.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke, loba kusendleleni loba ngekhaya, ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezichisayo ziziningi.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngkhaya, emsebenzini, ezindlini. Abantu bayakwanisa ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi ezabe zitshiwe segcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligesa abantwana, qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini. Le ndichi ayibe yindichi yeplastiki engabamba umlilo. Siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu, azibe ngaphakathini kweziko kumbe kwesitofu. Njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater.
Umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu otshileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo, ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela.
Ngiyakwazi ukuthi ngekhaya silezinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esetshile, esikuthi ngama-home remedies. Kodwa lokhu asikukhuthazi, ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane, kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo, amehlo loba nangaphansi ngapha, siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lo uzalaliswa, ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas, ukwenzela ukuthi athole ukulatshwa okuqondileyo. Uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics.
Umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi, njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola.
Amabhenzi into ebulala abantu masinyane, kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole, ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale. Ngaba kuthi yiseptisimia ngolimi lwesibhedlela. Khonokuyana ukugcina sezibolile, yikho okugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle. Hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona, kungabi yinto eliyigcina ngekhaya, ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala, ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya.
Unkosikazi Sidumisile Songo, omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha, uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana.
Mina ngomunye engilesihlobo sami esatshayo, wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo. Wathi esuka lapho eziko wasuka egijima. Manje lapho egijima isigqoko sasilokhe sibhebha ngamandla, senelisa ukuthi simbambe, samgiqa phansi, samboza ngengubo eyayimanzi. Yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha. Saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla, wenelisa ukuphola. So ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela. Ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi sabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala o-police report lani lani, kodwa hayi asukumeleni phezulu sihambe ninisethola usizo esibhedlela usizo lukhona.
Abezempila kahle baxwayisa uZulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa ingozi yokutsha loba betshiswe yini. Bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.